IOM ithi ukuyekethiswa kwesiqondiso ze-COVID-19 yikho sekudala ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo olukhitshwe yi-ofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Flow Monitoring Report olwenyanga kaNhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% uma uqathaniswa lenyanga kaNkwenkwezi. I-IOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena lokhu phuma elizweni esigoqela iBay Bridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye lezinye ezifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwe ngokugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela zidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebengahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi kwekethisa kwesiqondiso soze COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like Botswana ibisisithi khona sekusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le-booster yangkhona. So ngithi okathesi hhayi besingakezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu, bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni lutho. So ngithi vele sokubona kuyinto nje enormal.
Unkosikazi Mkhasa uthi kodwa asebekubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha imncele noma nje abanye sebethenga esitolo esezivulwa ezokuwoda kobulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama China shops, so abaningi sebewoda kuma China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa. So banilutshwane nje abachaphayo izinto ezingathi zinkulu, but for clothing, issues, ini, sokutholakala lapha.
Owe Zimbabwe iphila ngokuthengisa impahla kule Botswana. Mzana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwethiswe isiqondiso ze-COVID-19 kukhona ukusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters lokho kunzima ukuthi si-export because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like nxa we-exporta sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting, all combined. But kathesi akukho lokhu, instead igovernment ithatha 20% yemali lana then bekukhompithele bekuningi local currency which is less attractive, and the most of the time i-20% lana kabe kuyiyo i-gross profit yakho. Imagine working so hard uyethole i-gross profit ye-20% uyithathelwe unike i-local currency.
I-IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulu belubhekise kule-South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo aseyintshile okwenza abanye abangena ngudlu benelise uchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa eSouth Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni weMathebeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini i-32% baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. NginguQondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.